Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa utshelela umhlangano owelangeli lodwa owe-Minex 2016 owenzelwe eHarare lamhlanje ukuba ezokwenjwa zingaqhutshwa kakuhle zilosekelo oluzwayo njalo kulokusebenzelana lemisebenzi yezokulima zilakho ukuvuselela umnotho welizwe ikakhulu kungalungisiswa izinto ezidingakalayo zithengiselwe phandle kwelizwe kulokuthengisela ezenjiweyo zinjalo. Unkosikazi Aplania Manjarwangu, umkhokheli wenhlanganiso yabemba imigodi emincane e-Small Scale Miners Association uthi balakho ukwengezelela isilinganiso sabakwembayo ikakhulu igolide bangalungiselelwa inkinga abalazo.
Changes in the fees regime that is required for a small scale miner to register.
Silazo inkinga ezinenge engathi zigoqela imali esibhadaliswayo uma sifuna ukuthi sibhalise ukuba sisebenze. Aziko indawo ezindle engathi ezile golide elinenge esiziphiwayo. Iningi lazo zisezandleni zamabhizimusi amakhulu ezemgodi. Asilayo imitshina ezwayo njalo lolwazi kukhanya ngani lusilela.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemigodi umnumzana Fred Moyo wazisela umhlangano ukuba qakathekile ukuba abembi abasicathulayo baphathiswe. Ethi sebethole imitshina evela kwele China ezanikezwa izabelo ezijenezwe lizwe. Ethi kodwa ibuya njengesikwelete esizamele sibuyiselwe. Unkosikazi Manjarangu uthi okwamanje amathani ayisikhombisa egolide abakhangelane lawo balakho ukuba bewengezelele kulokho abakutholayo lonyaka.
Last year, as small scale miners, we managed to raise 7 tons of gold.
Okwamanje ngathi sesenyesile ukugeba amatani adlula ayisikhombisa njengama small scale miners. Kodwa uhulumende sesinikeze isicelo sokuba lonyaka uma singakwanisa ukuthi sigebe amatani alitshumi egolide. Sibona njengehlanganiso ukuthi lokhu ukuthi sigebe amatani alitshumi singakweneliza uma singathola usizo oluzwayo.
Umnumzana Wayne Williams wenhlanganiso ye-Yagden Engineering uthi balomtshina olungele abembi abasacathulayo ikakhulu abaphatheka kwezokwenjiwa kwegolide ongaphathisa ukuba imisebenzi le ithuthukiswe.
This machine you don't need to bolt it down, it's easy to move and we've thought that
singathi umtshina lo uchiphila awuduli kakhulu njalo ulako ukuthwala kalula. Abembi begolide balako ukubambana bewuthenge bendawonye kundawo abakhiyo njalo sibe sisebenzelana labeZimbabwe Miners Federation lohulumende kweZimbabwe ukuthi lokhu kuphumelele.
Umnangagwa uthe uhulumende uyabusola kakhulu ubudlwangudlwangu kwabanye abakulumsebenzi obenza ukuba ilizwe lingatholi inzuzo enhle ethi le mali okumele ize esiphaleni selizwe ayibonwa. Kuthi leyo ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni atshiyeneyo eziyisebenzela kanzima yedlula etholwa elizweni ivela kumisebenzi yemigodi emva okutshiyeneyo. Ngakho-ke sokudingakala ukuba umthetho wezokwembiwa owe-Mining Act osugugile okwamanje ulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze uphathise kulolu daba. Lumhlangano ungenwe ngamankampani ezemigodi amakhulu afana leMimosa, Zimplants, Wange Colliery labemigodi abasacathulayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.